umongameli uBiden ngibona ngathi ule chance enhle kakhulu ukuthi nxa angayithola leyo mali avuselele umkhono. Kutsho ukuthi indawo eziningi ziswela imali ukuthi khona kube le mali esekhulethayo ukuze indawo eziningi zivuke zivulwe. Ngibona ngathi uyayazi into ayenzayo ngoba bethatha umbuso elo Obama bewuthatha kuBush, bawuthatha uphansi lokuyana kokuthi awa egodini, benza njengokufanayo bephikisa laba abaphikisayo ama-Republicans ukuthi hayi imali leyo ayinengi kakhulu, njalo kungezake kuncediswe indawo ezinjenge ama-corporates la izimota lama-banks lokunjalo. Kodwa bayizuza imali yana bayifaka laphana, i-economy yakhona iyavuswa yileyana imali, yiyona le ficwe nguTrump. UTrump ezegijima ngayo lapho ethaba esithi economy, kodwa i-economy yakhona yayivele ingeka-Obama. Lo-ke uyifake phansi la egodini ngoba ama-Republicans vele ngawo athanda ukufaka izinto emagodini. Yikho-ke ngokubona kwami angayizuza le i-2 trillion le, uzayifaka laphana, angayifaka laphana kuzavuka.
Ngokubona kwakho yena uJoe Biden isikhathi sona sasesisebenzile inyanga zona ezine engumongameli, kuyatshengisa yini ukuthi ngumongameli oqotho?
Mina ngokubona kwami ukusebenza kwakhe inyanga lezi ezingu-4 asikaze sizwe bese silesikhathi eside saswela ukuthi ke sizwe ukubuswa ngendlela enje, ukungalandeli i-TV insuku zonke sikhangela upresident ekhuluma entshantshaze siyale siyale. Ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu 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 ngoba ngithi uzuzilele imali abantu abayizuzileyo engeni leyo i-stimulus le, abantu baholile izimali zingena, amanye ama-business avuka, kwaba lezi mali lezi zokuvusa ama-business o-PPP, kwaba lezi mali zonke zona ezinjalo. Wazama ukuthi enze lokhu ayezimisele khona ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni, enze ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe ijekiseni. Njengangapha ngakithi eTexas khathesi asisenzi laloko kuthiwa yi-appointment, njalo akusela kuthi umdala okunganani. Ungakhumbula kuphela ukuthi uye estitshini lapho kuhlatshwa khona, uyahamba ufike ungene elayinini bakuhlaba udlule suphumile. Yikho mbona ngathi wenze kuhle sibili kakhulu.